Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu ekuseni mhla ka 27 Mbimbitho 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalele parliamente athi asefikile esigabeni seManicaland leMaswingo ukuyahlolisisa umonakalo owenziwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai ukwenzela ukuthi bazibonele okwenzakalayo.
Mthokazi omuhle, masiphuma siyavota asihambeli ngokuthuka, kungabi lo kudwangudwangu, si-accepte ama-results abe ekhona, sijabulelane sonke njengabahlali bekhathi.
Ukhetho lokudinga ukhansila ozamela isigaba se-Country Park luzatshiya izakhamizi zidabukene na? Silengxoxo lozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party.
Kulo ungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuzanu okwenza ukuthi bacabanga ukuthi Zimbabwe ihlezi kahle.
Kuhlelo lapho esihlaziya udaba lwamaprofita alo dumo lamhlanje sixoxa lo nkosazana Vivian Nomalanga Bebe ohlala e-Israel.
Nayo nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakitho president bayakwenza khonokho. Kuvalwa amachurchi lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kahle kubonakale ukuthi onguye nguphi longayisiye nguphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale le parliamente awe committee ye standing rules and orders athi asefike esigabeni seManicaland leMaswingo njalo azaqalisa ukuhlolisisa lamhlanje umonakalo owenziwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai kulindawo ukwenzela ukuthi bazibonele okwenzakalayo. Bajonge ukuthi badingisise amacebo okuthi bangaphathisa njani abawela indlela abawelwa ludubo lolu. Omunye okuqula leMaswingo unkosazana Thabita Khumalo ongumkhokheli webandla leMDC edale leParliamente engumgcini sihlalo webandla njalo leMDC uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza kusukela lamhla kusiya ngolwesihlanu.
Kuviki lephelileyo i-committee okuthiwa yi-standing rules and orders eParliamente eyiyo ecuzulula impila kahle ukuthi eParliamente kusetshenzwa njani, sahlangana savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi njengoba siyithe sibambe iParliamente ukuthi kuhamba njani, kuqakathekile ukuthi siyekhangela umonakalo amanzi la akuthiwa ngu-Idai. So sasesiqamulana phakathi ukuthi abanye bazakuya eChimanimani, abanye bazakuya eMaswingo. Mina namhlanje ngisemaswingo labanye bami, so kusasa singabantu nje sivukayo ukuthi siyekhangela lowo monakalo.
Likhangele ukuhamba kuziphi izigaba?
Sizakuya eZaka, siye eBikita, siye koGudu, bese sisiya eChiriets. Ye, elinye ikhula lethu ngoba belisaqamulana phakathi, so ngelinye ikhula lethu le-Committee on Standing Rules and Orders basechimanimani eMtare labo bakhangela umonakalo. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi kungaphathiswa njani ukwenzela ukuthi izizalwane zaseZimbabwe lezi ezingenelwe ngumkhosi omkhulu kangaka bancediswa njani.
Ekuhambeni kwenu lapha kuyini kahle kahle liyabe likwenza? Liloba phansi elikubonayo, kukhona elikuthweleyo, kumbe kuyini elikuphathela abantu?
Esiza kwenza ukuthi sizibonele ngawethu amehlo, ngoba esikhathini abantu ababuya lobufakazi ababe belabo esikhathini kuyabe ngosobufakazi obuleqiniso. so sifuna ukuzibonela ukuthi umonakalo unganani ukwenzela ukuthi uma sesephalamende sesiqoqisana namaminista sizabatshela into esiyibonileyo athi siyishile sizaqoqisana sibe lezi xwayiso sibe lezi ndlela zokuthi silungiselele umkhosi onjalo ensukwini ezizayo njalo sibatshengisa ithibanike imigoqo okumele bayenze bephathisa laba izizalwane zeZimbabwe eziwele umonakalo siqeda ngolesihlanu ngolesine sizaphendula sezivele eChirids so ekuseni sivuka nje sabe sisahlangana ke sike xoxaxoxo then bese sibuyela eHarare.
Aloke ngunkosazana Thabita Khumalo ilunga lekomiti yedalela eParliamente Standing Rules and Orders njalo ekhokhela ibandla leMDC kuleli dale ubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 esemaswingo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ufike eHebron kweleBotswana izolo kuhambo athi luhlose ukudinga isisombululo kungxaki zeZimbabwe. Akungacaci ukuthi uChamisa ulande kuyahlangana lobani kodwa kunakakelwa ukuthi ulakho ukuhlangana lomongameli Mokgweetsi Masisi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sika mnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe ukunengi ngalolu hambo.
Bekuvele kwinto emqoka emcabangweni yakhe lemcabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kunokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-ADAC ngibone ngani nxa kuvuma uzavakatshela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphangisa okungakanani.
Uhambo lukaChamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Bekungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Udibona khona lokuthi enye yenkathazo esinayo ngeyokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilako amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Chamisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabriji lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbona ngani khonokho kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungise uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Inhlanganiso yobona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZESN ithi njengenjayelo izahlolisisa ukhetho oluzaqutshwa iZimbabwe Electoral Commission iZEC olokudinga ukansila kaward 28 eCowdrey Park kobulawayo ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Ukhetho lolu soludale ukuphithizela kwamabandla esigabeni esandiswe ukuthathwa libandla leMDC lona elidabukeneyo phakathi okwakathesi ngoba lifake amalunga amabili azancintisa elimele. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso le ithi izaqoqa konke okwenzakalayo njalo inikeze izixwayiso ezokuthi ukhetho luqutshwe ngcono kwelizayo. balichumi lasiya kalombili abancintisa kululu khetho njengokuthembisa kwethu izolo lamhlanje usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Nkosikhona Nyoni ozancintisa emele ibandla lemthwakazi Republic Party.
Sebenanzelele ukuthi news for the past 20 years sifotela umuntu oyedwa sihamba singena nje kuma-door-to-door campaigns zama-road shows nje siwenzayo, hhayi abantu basamukela ngendlela enhle kakhulu.
Yes, sibone ukuthi belile road show ngempela viki ihambe njani, abantu bebelamukela yini?
Ye, i-road show besilayo ngomgqibelo siqalise kusukisela ku-section le eyasehlalani kuhle ababiza ngokuthi iGarikayi, sangena safika-ke eCoutpark Primary School. Hayi abantu basamukele ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba bade besibuza ukuthi kathi isikhathi sonke lesi besingaphi, ngoba kade belokhu besidinga besifuna ukuthi labo phela babone ukuthi imiphakazi bayizula khona ledrobheni, kade ngapha emali yokuthini kungani singasiki. Sasesibathela-ke ukuthi hhayi njengemthwakazi Republic Party sesifikile thina ukuthi sivele ibonise ukuthi amandla awasuke emuntwini, amandla abekini kinizakhamizi ama-residence e-Country Park.
Yiziphi ingxaki elihlangana lazo?
Ye, ingxaki esihlangana lazo yilezi zokuthi abantu baphula down ama-posters ethu. Uthole ukuthi bawadabula, ilokhuzane nje ebithanda ungathi iyasidisturba kakhulu plus labanye futhi abanye bethu esikampeni labo, uyathola umuntu esefake eyakhe iposter phezu kweyakho, awamanye amaphathi nje engathandi ukuthi nje ngaqambe ngamabizo, kodwa-ke lokusiba lapha nalaphayana nje kuphela khona ukuthi hhayi siye sakhulumisana labo nje njengakathi i-workshop yakhona sizama ukuthi siqondisane endaweni enjengayona-leyo.
Incintisana labazakala ngokuthi banqoba abafana lebandla le-MDC Alliance, lebandla le-ZANU-P F. Ibandla lakho ubona ingani lizamisana la lawa amabandla linqobe yini?
Bona ingathi vele sengunini ngani ngoba sinanzelela ukuthi i-MDC ihlakazekile ingamahlandla amabili, bese kusiza-ke futhi laleyi i-MDC Alliance, bese kusiza-ke leyi ekamama Makhuphe, bese kusiza-ke futhi-ke izanu leyo suyibalisile layo. Hhayi izanu asikhulumi ngayo ngoba abantu ngendlela isimo somnotho welizwe esingakhona kabathokozanga kabathabanga, abantu beneme, abantu badanile ukuthi kade kwenzakalani. Pho-ke manje ma bengabafaka ku-Urban Council isho ukuthi vele isikhathi phakhe ngasifike kakhulu. So abantu bathe ngcono bazame isandla esitsha, bazame umthanyelo omutsha, babone ukuthi wona umthanyelo omutsha ungabenzelani.
Kuyini okutsha okulethela abantu unganqoba?
Ye, mina ngihlala e-Country Park since 2011 ngihlezi khona e-Country Park. Okutsha engifisa ukuthi ngikulethe kuma-residence e-Country Park kuyilokhu ukuthi i-first priority yami engifuna ukuthi ngiqale ngayo uma bengivotele ngumgwaqo lo osuka ehlalani kuhle usiya e-Manistan, ngoba evule ngumgwaqo lwana le-bridge leli elivinkileyo kungalungiswanga ngibona ingathi i-development ikakhulukazi le e-Manistan ingaba nzima kakhulu, ngoba yibo abantu aba-mostly affected, ngoba kabala manzi, kabala suwa, kabala zitolo, akula zikolo, akula klinika. So i-first priority yami izaba ukuthi ngakhe ilungise umgwaqo nalo ongalungiswayo, silokhu esawufica ulungiswa namhlanje ulungiswa, bese ngilungisa-ke lelokhu sazi-bridge lelokhu elingapheli. Engikuthiyela abantu abavotayo, bengicela ukuthi bakithi mthokazi omuhle, ma siphuma siyavota asihambeli ngokuthula, kungabi lo budlwangudlwangu, si-accepte ama-results abe ekhona. Sijabulelane sonke njengabahlali be-Country Park kuthi nalo oyabe ewinile, sonkeni simxhasenini ngokumbonisa lapho esiyabe sibona khona ukuthi uyalidinga usizo lwethu lembono yethu futhi ngokunjalo.
Alo-ke ngumnumzana Nkosikhona Nyoni ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 28 e-Country Park woBulawayo. Ekubandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Oye ngumphathi ntambo wezembiko umnomzana Jonathan Moyo uthi sokuvele ubufakazi bokuthi uMnangagwa wathola amavoti ayisilinganiso sokungamachumi amathathu lantathu ekhulwini i-33% kukhetho olwenziwe enyakenye. Kodwa iZEC yathi yona uMnangagwa wanqoba ngokwedlula kancane amachumi amahlanu ekhulwini i-50.6%. Kwathi umnumzana Nelson Chamisa webandla eliphikisayo ele-MDC wathola amavoti ayisilinganiso sokudlula amachumi amane lane ekhulwini i-44.3%. Umoyo uveze lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter, kodwa kazange aveze ukuthi ukuthole ngapi lokhu, waphonga ukuthi abantu balinde ubufakazi azabethula nxa umahluli uChief Justice Luke Malaba engethula isinqumo sakhe ngokugcweleyo kudaba lolu angasethulanga mhla esethula isinqumo sokuthi uMnangagwa wanqoba. Umoyo wabaleka eZimbabwe ibutho lize lihluthunele umbuso owayengumkhokheli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Simon Khaya Moyo, isikhulumeli sebandla leZANU PF, walile ukukhuluma ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Believe Gawule owebandla leZANU PF.
Akumangalisi lokho ukuthi kube lento enjalo ephuma ivela kuJonathan ekhuluma njalo. UJonathan ngumuntu ozondileyo, simbaleni njalo, umuntu njalo ofuna ukuthi abone abantu besiba lokubuso elizweni, kusiba lokuxokozela lani lani. Uvele yena umzondile uMnangagwa, njalo kachibiliki vele umzondile, akaze akhulume enye into enhle ngoMnangagwa noma nini, noma waze kube njani, kunganizulu kunekuye kukhanya kwelanga, vele uyabe hlala ekhuluma yonke into, uzama uyachothoza. Akula into eyodwa bakithi ngoMnangagwa enhle ngelanga elilodwa bakithi engaba khona engayikhuluma ngayo. Ngokunjalo kunoba ukukhulumayo kuyizeleze into engiyekho leyo, into yokuphathisa ukuthi abantu bazondi bayenze njanjani, abanye bathiza bayi-opposition bancedise yikho khonokho. But akula nto enjalo, amakhothi sesadlula lapho, thina ilizwe liyahamba liya phambili, abantu bayalungisa ilizwe lelo, bayakha ilizwe labo. Ngokunjalo engafuni ukusiphambanisela ihlelo ngokusikhulumela izinto ezingekhoyo, njalo uzibona ngathi lezo zinto enengekho phakathi kwelizwe khona.
Mm-hmm. Yes, yabona njalo ukhuluma isithi uChief Justice uLuke Malaba angayenza lokho kuthiwa i-full judgment yakhe, kumbe sithi i-judgment egcweleyo, kuzakhanya sibili ukuthi lapha kulento eziningi ezicatshisiweyo. Ungathini futhi ngakhonokho baba Gawule?
ULuke Malaba yindoda eyaziyo umsebenzi wayo, elesizotha esizothileyo esokuthi iyawazi umsebenzi wayo, njalo yindoda ehloniphekayo leyana, njalo ayisondoda ezimiseleyo ukungcolisa igama layo isiyaphutsha umsebenzi wayo. Yindoda ehlanzekileyo, yindoda evela kaza, njalo uMalaba ukuba khona phana kazange akuphiwe ngumuntu, wangena kwi-interview wenza kuhle, wayimpresa wonke umuntu, ngitsho lobani. Ndakhumbula ikhofikazi lami lalibukele ku-TV lithi yeyi uMalaba uyazi ushaye bonke abantu ade balokuza kwi-interview lapha, ushayile uMalaba. UMalaba siyazigqaja ngaye, njalo thina njengathi njengomphakathini ikakhulu kwesizweni sikamthwakazi ngapha siyazigqaja ngoMalaba nakupositin lani, siyazi uMalaba umsebenzi wawenza kuhle ngaphandle kwabantu abafuna ukumngcolisa kuphela.
Siyabona khonokho okukhulunywa nguProfessor Jonathan Moyo kungazani yikho phela okade kulokho okukhulunywa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, elithi uChamisa wanqoba ukhetho lolu. Akubona kunjalo baba Gawule?
Kanti mina ngiyamangala i-MDC leyi yena le abakhuluma ngakhona ukuthi itshamisa ngabantu abathi i-rule of law. Mina abanye bakhona ngamagqwetha, yikho baze baxotshwe ephalamenti ngalwalo unyaka ngenxa yokuthi bangamagqwetha. Ngabona yifeki yamagqwetha angaziyo umthetho, okuthi baze baxotshwa belokhu bengazi. Obidi abantu baze baxotshwe ephalamenti ngenxa yokuthi babelokhu bethatha umthetho bewuhlanekela bengakwazi ukuthi into ebeyenza layenza baxotshwe, bayethuka sebexotshiwe. Ngokunjalo lakathethe abantu laba bathi asihloniphene amadala emntu ezomthetha ndaba, rule of law. Kanti esikhothi siyirulile ngenxa yokuthi ayirulanga in favor of them, sokumele koloko kwenziwe ukuthi kuthi akusikho. Angikwazi imihlobane yabantu labo abalokuza umthetho ngaleyo ndlela, ukuthi umthetho but ngaso ungathiwa umthetho isinqumo sesiphuthi sethulwa kwaba yinto engavumelani lalokho kwena kade ukukhangelele, akuse yinto eyenziwe kuhle. Amajaji asengarongo uMalaba, nxa uMalaba bengaba rongo ngobani bangaba right?
Alo ke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lomnumzana Jonathan Moyo yehlule njengoba engaziwa lokuthi usehlala kweliphi ilizwe Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu beintanethi lenewzimbabwe.com lithi ividiyo kamnumzana Robert Mugabe idlaliwe emhlanganweni weSADC owenzelwe kweSouth Africa okutshengisa ukuthi uMgabe elokhu ehlonitshwa kuzwekazi leAfrika. Iphephandaba leTimes Live lithi kuqhamuke udlame oluqondiswe kwabokuza izolo njalo ebusuku emkhukhwini weJadu place edolobheni leDurban abokuza bayacatsha enkambeni zamapholisa. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump welemelika ebobotheka uncome owayecwayisisa udaba lokuthi wasebenzelana na lelizwe leRussia kukhetho luka-2016 wamthola emsulwa. Manje ke sengilichiya lilalele abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge WhatsApp.
Linja nimsakazi we Studio 7. Siyabonga ukusinika isikhathi lesi ukuthi sikhulume lati. Izinto elizweni zilokho zisoma zisiya phambili. Kanti sisiyanikwa thina ama RDGs imali le enja. Kuma ekoke ingasiseyo US kodwa iRTG manje ningasusiyathenga emashop bathi ngikona maphandle lapha bathi RTG imali enje ingayusa imali enje so nxa sikompare thina ngeyusa la ngeRTG sesibuyele phansi kakhulu ngoba i-100 RTG ingasuthatha nge-US so kuma $40 when I will pay 100 US that is will pay 100 RTG so buyela phansi kakhulu sicela uhulumende asibone ngoba izinto seziwoma kakhulu elizweni zisiya phambili ngiyabonga imuchuma
yasalubonani basakazi abahle maqhawe amahle nenegama lamo Sibusiso Ndlovu ngihlala eJoburg edabeni lowu lendaba esibhekane nazo eish ubuhlungu kakhulu uhlala emazweni ngangizwe nje abantu abayibona abahlala lapha bethu thina siyazenzisa siyithanda uhlala emzini akekho umuntu othanda ukuhlala emzini njalo futhi inkinga ekhona sinovalo olukhulu kakhulu ngoba indaba le yokuhlaselwa kwabantu bangaphandle iqalile baqalile eThekwini eDurban bahlasela amatraki balimaza abantu izithombe ezikhona zikhombisa abantu belimile abanye benqamuka ingalo njalo nasemashopu ngathi sebengenile vele into le iqale kusematrakini bethi abantu bangaphandle bawathathela imisebenzi yamatraki bavimba amatraki besenza yonke into beyiluthela into abazifunayo kodwa ngathi sekuchaphakele nasikwezinye izindawo ngoba nasezitolo sebeyagqekeza bethatha ukudla besenza yonke into betshisa abantu so eish luvalo olukhulu kakhulu ngoba nathi kuvotwa sasinethemba lokuthi mhlawumbe ilizwe lethu lizobuya liguqukele bese simene siright. Manje umnotho lokuyayo uyabhidlika ngamandla. Ngazi ukuthi inkokheli zakithi azikuboni noma ingoba besidla bona. Ngiyabonga.
Bafethu, kunzima lapha, kunzima madoda. Entrifo mdebe lapha, dlula khona, dlula khona. Mawukuma lapha, ungadlula etongeti, first stop.
Labo ke ngabalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ku WhatsApp inumber +1 202 465 0318. Okwamanje ke asingeneni uhlelo lwethu lwamaprofita silo Vivian Nomalanga Bebe.
Mina into engiyibonayo, I think abantu sebehlupheke kakhulu. Into ekhona siqalela ekuthini abantu sebekholelwa ukuthi nomfundisa ngathi wena noma ungasebenzi athi wena you'll make it in life. As long as umfundisi etho njalo, imali uzoyithola kuphela. Uyayibona into yakhona? Kodwa wena usazi ukuthi awusebenzi, uzoyithola njani ngathi imali ungasebenzanga? Nayo nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakithi opresident bayakwenza khonokho. Kuvalwa amachurchi lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kasha kubonakale ukuthi onguye nguphi lo ongayisiye nguphi. Ngoba abantu laba bakhohlisa abantu laba. Bona abantu into ebuhlungu ukuthi abantu abakubona ukuthi lo umuntu lapha into engikhona ngani ngufeda-feda, uzenzela imali la yibhizinesi. Bona bangena ngenhliziyo bakithi uthola umuntu noma ukuthi uyenza into efana lokuvusa umuntu ekufeni, uzwa abantu besithi bayamkholwa. Uyikholwa njani into enjalo kodwa sho? Uvukile umuntu, akula ngitsho khotona ulefakiwe emakhaleni, akula ngitsho khotona ulefakiwe endlebeni okubonakala kumbe emlonyeni ukuthi ngumuntu uphuma emotshari. Kodwa uyakholwa wena uthi umuntu le 3 days esemotshari uvukile. Ah, yazi okunye kubuhlungu, yazi uyaswela lokuthi uthini.
Ye, kodwa ke sike sakhuluma labanye abesilisa sibabuza ukubana kathi kungani abantu abakhanya bekholwa kakhulu khona lokhu ngabesifazane. Ukubona njani wena, ungathini khona?
Into leyi I think ukuthi kuze kukholwa abantu besifazane ukuthi obaba labo I think bathwalise omama luklubhu lapha ezindlini. So into leyi isukele ukuthini omama esikhathini esiningi yibo abadinga imithandazo ukuthi linithandazise endlini ubaba kenzi kahle. Kusukela khonapho nje ukholo lwakhona solujoyinana umuntu balendlela nje ababayenga ngayo. Yazi mina ukuthi kwayala nje ukuthi vele okuyinto kwangikhona ngukholwe from kudala ngisese South Africa kwangehlula. From ngiyakhumbula ngangilokukhuluma lobaba omntanami ukuthi akuyekela into zokuba unamathisela izitickers and leze emoteni kuthiwa yikho ukuthi ngingayenzi i-accident. Ma ngivele ngidrive obhedayo ngizoyenza i-accident nakanjani, hayi lokho kwezitickers and lokho ukuthi kuthiwa umuntu ukhuleke eseNigeria kuthiwe mna mbambi i-screen se-TV ngizosila. Ukubhiliva njani into ezinjalo? So I think bale ndlela ababayenga ngayo omama becina ngodubo abekhangelane lalo endlini agcine sewela la esebona umuntu lwane senguye umuntu ozomsindisa amkhuphe kuleyi problem abhekane la endlini lobaba. Kusukela khonapho
kodwa awukukholwa yini ukuthi bakhwanye ukuthi ungahamba bakuthandazele kumbe ngamanzi kumbe ngamafutha okugcoba uhambe kumbe bufuna ukuthi uyokhonjwa kumbukhonjiswe kube yikhonokho ugcine usuyendile kumbe ngumsebenzi udinga umsebenzi uthole ngenxa yamafutha kumba amanzi akwenzakala
into lokho budam. Ay mina into engiyibonayo kuyabe kusuke kwaqondana lenhlanhla yakho wena ukuthi lelo langa kuzokulungela. Angikholelwa konke lokho kuyizinto, lokho izinto ezingekhoyo zonke lezo vele. Uyasi mina
lo ke nguVivian, ngkosazana Vivian Nomalanga Bebe, besilaye kuhlelo lwethu lwamaprofita. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu kusasa. Hayi, isikhathi asavumi ukuba sisonke. Igama nguChris Gande.